siyalambulela kwesiphathelane la kwesifazana lilami osithandekile mhlanga. Lamuhla sicubungula umbiko oyithulwe lugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC osola ukuchaywa nokuthunjwa kwabomama abachiyeneyo okwenzakala elizweni. Sixoxa nesikhulumelisa lolu gatsha unkosazana Barbara Chanyanyiwa.
Okokuqala isitatimenti leso kasigoqeli abantu abomama be-MDC kuphela. Ungakhangela ngikhulume ukuthi khona njenge-Women's Assembly MDC simelele omama bonke abaprogressive. Ungakhangela kulo gonyeti wahlukuluzwa ungumama asiwe we-party yethu. Kulo mshayina lo umyithi wethu wogweru ohlukuluziweyo sebethageta labantu besifazane ukuthi besethusele ukuthi singalweli inkululeko yethu njengabomama. Ungakhangela laphana even ngomhlaka-16 August omama babechaywa, abanye bengazi lokuthi bachayelwana, omama bezijingisela amatamatisi bechaywa bafuna ukufaka ukwesaba kithi esikuthi sisiye ngesithiwa ukuthi singangeni kwezombangazwe.
Liphindela sola ukuthi ezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazane zithule zwi ngalokho okwenzakalayo.
Liqiniso lelo sithandayithi asikezwa ngingazi kumbe kungikhuthile mina. Anti yabona ukuthi mineshani statement sithi mina wena soto wasibona. Lathi sobe sikhangelele ukuthi lathi nxa bekhipha ama-statement athi siyaboni kumbe bayakhiphe ngapho bayapublishaize sibone ukuthi khona bayalwela amalungelo abomama ngeqiniso nothi ukuthi khona bacatshe neminye bafuna ukukhuluma kuphela nxa kuyukuthi kulomunye umuntu ophambanisileyo kumbe oyindoda yikho lapha kodwa nxa kuwuhulumende ophambanisileyo ehlukuluza abantu bayazithulela
thina. Kuningi sokwenzakele, sibone esinye isiphathamandla sikahulumende umnumzana Energy Muthodi esithi lo ntombazana ochayiweyo umchayina embiza ngamagama angangeke sawaphinda emoyeni kumbe kuseliwazwile, lingathini ngalokho? Lingathi abesifazana bona yibo abahlanjazwayo yini lanxa abanye besilisa labo bethunjwa?
Ye, kuthunjwe abantu besilisa esibabonile abathunjiwe, kodwa azange siwazi amagama nalananjani ngoba bambize ngamagama abuhlungu. Umntwana lwana umntwanani usebuhlungwini uchayiwe, into esobhekeni engathandabuzwayo. Abanye abathunjwayo abafana bakhona abathunjwayo. Into engayibonayo ngamehlo yami mina Sithandekile lokhu lokho kuthiwa khona abantu bapho ngokuhamba ku-social media bekhuluma amanga, yizinto engizaziyo mina njengesikhulumeli sebandla le-MDC esikhulumela omama. Izinto engizaziyo engiziceda mhlophe ukuthi into le yayenzakala. Izamo izama ukubaleka nje bazama ukushida, kodwa sithi okungapheliyo kuyahle. Abakhuluma abakufunayo basitshela amagama la abafunayo, kodwa ekupheleni kwakho konke uNkulunkulu ukhona endingewethuso.
Kuyini elizakwenza ikusasa lapha? Abesifazana bazaqhubeka bephatheka yini kumbe lokhu kuzahle kubaxotshele khatshana? Lizayenzani ukuthi libakhuthaze?
Isitatimenti lezi engizikhiphileyo yikho kukhulu ngabafazi konokana abantu bangomama. Sisafuna ukuqala sihlale phansi ngoba hanje bona nxa sifuna ukwenza ulutho kumele kuvelele phansi emabrantshini, kubuye kumawadi, kumadistrict, kumaprovinsi, sithathe ukuthi abantu bathini. Thina kasipho ngokwenza izinto esingathunywanga. So sisamele ukuthi siqoqane sikhulume ukuthi singayenza, kodwa engifuna ukuthi ngikutshele ukuthi thina njengabomama asoze siyele emuva, asoze sethuke esiyethuselwe yibuthunjwa khona lokhu. Ngesikhathi sempi eyombangazo yayikhona yena le ethiwa yi-liberation struggle, kwakukhona kusenzakala kodwa nanto ilizwe lethu sanitary. Akula independence, asingeke sikhulume nge-independence. Thina sidubeka kangaka, sehluleka nokuthenga ukudla, sehluleka nokubhadala amafizi, sehluleka ukubhadala isibhedlela amaphilisi, sehluleka ukuthenga yonke into. Wonke izinto wenza uyasebenza kumbe awusebenzi, sonke sesingama-police bonda, izigebenga, ama-desktop.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Barbara Chanyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lwabesifazana lwebandla le-MDC. Asibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.